sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani mahlabezulu olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 Ncwabakazi 2018 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlanga uthi afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswayo ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungango ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe kufuze ligcwalise izethembiso zabo.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathelo zendaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinswoyithukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ibona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanuPF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokeli weMDC Alliance umnumzane Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi obuqili obenziwe ngabezanu PF bencintisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa umnumzane Nkululeko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyabhikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azothiwa ngupresident Chamisa amaningi zila kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi upresident kasese busy ukukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle bebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethile.
Usibanda uthe lowabengelathemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinasu athifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhethwe edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba esiqatha nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele amakhothi yona ile president zikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai laye waka wakhambisa indaba yena le kumakhothi kuthi indaba yakhona yasiverifywa ama-election kadlula kudala. So mbona mna ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esiyisokona I think kumele bethathe ama-political.
Amagqweta awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. Usibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuka eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu iviki ephelileyo sisizwa kuthiwa amapholisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibutheni emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe alimanga kahle kulokwesabo okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapholisa kanye lamasotsha akhuphe imibiko kumaphephandaba besithi imbiko yokuthi kulokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulumele intatheli indaba ye-Studio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Thembi Saramba kakho eqinisweni. H4 Jameson Sakala. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bethe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini ye-ZEC yaqelibezela ngayo.
Akuthiyele nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlangu three afanele awafake laphana kumabhox ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo ama-polling station afanana lalokho kusebulenjini zingezinye indlela bangakathiyeniwe lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangela isisa kuthi awenzele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kwangaka nxa izekho sisinikile amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawa lingaqhathanisi lama-V11 forms liwaqhathanisa lana ukuthi libone ukuthi
aqhathaniswa wodwa uwaqhathanisa ama-results aka-president nama-results ka-NP. Ukuthi bathi ama-results abo NP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo aka-president bathese besalabewesebewenza lawona bawabeke ebantwini aka-NP abangasantshintsheki babekwanisa kuphela ukuyitshintsha la aka-president. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-NP ayafana ukuthi hhayi nxa kwa-e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-NP ngu-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sekuzo 300 ku-councilor 300 ku-NP 500 ku-president abangu-200 bavele ngayo.
Ngezinye indlela selizakuqhathanisa labakukhulumayo.
Ye, sizakuqhathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-NP labo-councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanani. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani kodwa ukuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube lomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye kodwa abantu ba-edazenezo ba-edazenezo ezikhulume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengabo abantu abala ama-results yithi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ma-V11 nje. Kodwa khonokho okuqakathekile yilokho. Abantu abacabanga ukuthi ama-results balawo bazawa-checka. Yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi unqabe lama-V11. Amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout. Kanti-ke ku-parliamentary ne-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliweyo aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa. Khonokho lizakuva njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo wangena aya ku-president Mnangagwa. Kwasekusithi amanye akade ekupresident uNelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa, kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa. Besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50% plus 1.
Olo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethandaba kamantshi lamhlanje eHarare lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebail yokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abalethiswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimele ababotshiweyo abangama-27 utshele Studio 7 ukuthi akulabufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini abo seHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentatheli zindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngaphi manje ngemva kokhetho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gandhi usipha lolu daba eseHarare.
Umgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kuvele ukuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe umfundisi wesonto ye Divine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lile ngoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe nde Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Kona ndangane uhlelo lolelo ube luqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe sizaqhubeka kanjani lempilo zethu. Njalo bekule mbono emithiyethiyeneyo khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njenganokuqakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mawomva, yena othi ukutshengisela okwathiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Esikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina esikufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungami ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho-ke okungesuka kwethuse ukuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hhayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hhayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngaphi. Yikho-ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuzakuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Lenga kosa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumama nzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabakubutho nabantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Nilalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Akayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok wele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayena le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana noTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibiwa iyayisanda kweZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys you are given a diet tight kakhulu ukuthi inzima ukumenti malimitwa to cabbage, broccoli, cauliflower. Mele onyama lawa melanga yini inyama, like the chicken I can take just one small mesh box size piece. So with me, I'm saying,
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi hambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together then njenge community sathi sifuna uku assist lati singokuletha okuncane sasis organize i fundraising dinner izabe imhlaka 18 August in Plumtree, selecting some place wokudla it $18 per plate, and then kebe kuyi 3 course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then it's basically after party I'm gonna say we charge a $2 ungena, and whatever is raised on that day yeah we see towards fundraising, we see towards his kwama semali eramatia yeah we have the India yeah operation yake yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the men.
uDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge-India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu yizinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho isingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi ema-ofisini. Le mikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, i-BP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokuyana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni, njalo kulamafutha amaningi. Ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le mikhuhlane ukuthi ayithelelwana, ikho kuthiwa non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuzakuba lawo. Le mikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Imikhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuke kwaba lomuntu obele lo mkhuhlane wethukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebe lawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwayo ukuthi mhlawumbe umuntu uyabe ke wahlangana lezinto esingathi ngama-poison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla, kumbe njalo lokuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe ebe ngumuntu okuwanatha kakhulu, khonokuyana kubangela ukuthi isibindi sibe sonke sisifa mbijana mbijana kuze kufika esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe kuyukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khonale. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elatshwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngalemkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi, kodwa ngathi umkhuhlane ukhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi, especially abantu angathi badala. Sinjalo ubona abantu abadala few, abantu abantwana abancane abadala yojayipa bona abale mkhuhlane izifo batawulapheki and awuthelelwana. Njalo ukuzwa abantu besiya impilo, kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu, ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lalimikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimikhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa, njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ine ngulesi sabelo lethu kuyadingakala ukuthi laba bazangena edalela eParliamente basebenzele ukuthuthukisa impilo yesizwalane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Ine ngulumhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. Unkosazana Elizabeth Masuku weFlabhosi uthi ukuselakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigayi ngoba ngabalazi into zokwenza. Kuye kube lemisebenzi bakithi ba-investe izinto abantwabethu basuke emakhaya ngoba khonokho ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantwabethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise induba ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga impose izinto zvela phezulu abazethatha izinto yithi bazikhweze phezulu ngoba yithi esiwakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esiwathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhala ngokuthi bantu sicela liyesenzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Thuma weGwanda uthi yena akalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwele amagabha avuzayo.
Kuna ankhayelelanga lethu sizawubona phambili ma kuzatshintsha hayi sizakwamukela njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise ibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kukhutshwa loba nje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ezano PF unqobile ngoba kube nokuqila abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlaleni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umthomelo owodwa emdlaleni wangomgqibelo lapho lidlala leleNamibia. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo lempumela etshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokubhuca ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo linemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili injongo yethu. Siqala lo mkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kuseuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho liza kuyangqikelana neqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan njalo iqembu leNamibia leKenya yiwo asesimeni esihle njengoba kuyiwo asenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyidlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Mehlokani, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyana wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathelo zindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.